Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalifu kanjani isulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku 26 Mphalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, iningi lithi umnyaka lo esiwugqiba kunsukwana ezilandelayo ubumubi kakhulu.
Kube lobo ngalethwa ingqondo entsha, imicabango emisha. Kangiyiboni, kayithembisi, angiyiboni isiza ivela khatshana le.
Umanisipala wakobulawayo uthi isikhwama esiphathisa abaswelayo esemayor's Christmas Cheer Fund siphumelele kakhulu saphathisa imuli ezedlula inkulungwane.
Yes, Christmas Cheer Fund iphumelele okwamagama lonyaka izimuli eziyinkulungwane 1000 zenelise ukuthi zithole ama groceries.
Siza kuzwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe zihlala kwele South Africa lakwele Botswana zidlale njani ikhisimusi.
Ikhisimusi yalapha msakazi ayichazi ngitsho vela kusiyo ebengikhangelele. Ngikhangelele ukuthi ngizobe ngisekhaya labantwana, so hayi akuchazi ngitsho.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Iningi lithi umnyaka lo esiwugqiba kunsukwana ezilandelayo ubumubi kakhulu. Kwezombusazwe ukhetho olwenziweyo ngoNcwabakazi olokudinga umongameli, amalunga edale lePhalamende leSenate lamakhansili ube lempumela ephikisiweyo ngumongameli webandla leCCC uMnumzana Nelson Chamisa okugcizelelwe ngumanyano weSADC. Kodwa lanxa kunjalo umanyano weSADC awuthathanga nyathelo phezu kwalolukhetho. Kuthi kwezamabandla aphikisayo kube lokuxokozela kulandela ukuxotshwa kwamalunga ebandla leCCC awedalele eParliament, Senate leCouncil ngozithi nginobhala jikelele webandla uMnumzana Sengezo Chabangu. Lokhu kulandela ukudilizwa kwengatsha zebandla ukwenziwa ngumkhokheli webandla uMnumzana Nelson Chamisa. Kuthi kwezomnotho elizwe lanxa kungasilelanga ukudla lempahla ezitolo, imali iqhubeke ingatholakali ngoba imisebenzi ingcosana. Sixoxe locubungela izombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngokube kusenzakala kuwona lo umnyaka.
Ngo-2023 Zimbabwe ibe lethuba elihle lokuthi ingaqamula ubudlelwane bayo lendlala lokusweleka kwemisebenzi lobuyanga lokuhlunyezwa kwamalungelo abantu lokungahlonishwa komthetho lokuphila nje ngendlela yona leyo okuhlala abantu bethwaliswe nzima. Ukuze kwenzeke khona lokho bekudingeka ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Ukhetho olukhululekileyo ngoba beludingwa ngabantu beZimbabwe, ludingwa futhi ngomhlaba ukuthi luncedise ukuthini kwakhiwe ilizwe ngendlela entsha. Kodwa ke sikubonileyo kulanda ukhetho, sibone kuhlukunyezwa amalungelo abantu, kuhlukunyezwa amaqembu aphikisayo, kusenziwa zonke izinto eziphikisana lokuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Ezibhalwe kumthethweni weZimbabwe, Electoral Act, Constitution yeZimbabwe, kuSADC principles, zonke zona lezo kazilandelwanga. Ngemva kokhetho njalo sibone ukuhlukunyezwa amalungelo abantu ngendlela enkulu kakhulu, okutsho khona ukuthi akusoze kube le ndlela entsha yokukhangela iZimbabwe eza kwenziwa ngumhlaba wonke jikelele. Sizaqhubeka phakathi kwendlala, sizaqhubeka phakathi kobuyanga, phakathi kokungabi lemisebenzi, sizaqhubeka phakathi kokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu lempilo yonke enzima ekade singayibalekela ngo-2023 kusiya phambili.
Kwezomnotho ke siyabona ukubana ezitolo lapha impahla nokudla akubekutholakala kungafani leminye iminyaka leyana esasibona kusiba kungela lutho. Njalo sibone le mali isiwa isisindo, imali idola leZimbabwe. Singathini nxa sikhangele ezomnotho umnyaka nalo esesiwugqiba?
Ezomnotho lezepolitiki zingamaphahla zihamba zonke ngamawele kungafeyinye enye layo iyafa ikakhulu ezomnotho zeyame kwezepolitiki nxa ngabe usulungisa ipolitiki lezomnotho ziyalunga kungangalungi ipolitiki ezomnotho kazilungi ngakho ke akulanto elungileyo kwezomnotho ngenxa yokuthi ipolitiki kayimanga kahle izinto lokho ezidula lokho ziye zikhwela njalo zingeneliseke ebantwini abantu lokho besehlile ukuthola izimali zabo ngendlela efanele emabhenki imigwaqo kayihambeli igcwele amagodigodi izikolo kazilazo zonke izinto ezizidingayo ukuze kufundwe ngendlela efaneleyo ezibhedlela kazitholakali izinto zokuthi abantu belatshwe ngendlela efaneleyo lokhe kuhamba kudilika konke lokho abantu akade bekhangelela ukuthi ungaba khona bebele sifiswa abantu ukuthi ngabe kuyalunga bayalangazelela ukuthi ngabe kuyalunga kodwa akakulungi kwezenotho nxa kungalungiswa ngezepolitiki ngoba uhamba konke
nxa sikhangele konke okwenzakale kuwona lo umnyaka singathi umnyaka ozayo kuyathembisa na ukuthi uzaba lobubelo
Ububelo bungalethwa ingqondo entsha, imicabango emitsha, kangiyiboni, kayithembise, angiyiboni siza ivela khatshana le kulabo abasezihlalweni kangiboni ukuthi bazinikele ukugqoka ingqondo entsha, ukuba le ngqondo entsha ezakwenza ukuthi babone ipolitiki ngenye indlela, babone iconstitution yeZimbabwe ngenye indlela, umthetho ngenye indlela, bangethuswa yidemokhrasi, bangethuswa lukhetho olukhululekileyo, bakulungele ukuthi babuthisizwe basihlanganise sisebenze ndawonye ukuze kulethwe inguquko. Kangikuboni khona lokho kusenzeka. Ngiyafisa ukuthi ngabe kuyenzeka kodwa kangikuboni angiboni ukuthi abaningi bayakubona ukuthi kungenzeka kodwa ke sizaqhubeka njengabantu beZimbabwe sikhuthaza ukuthi laba bezepolitiki kabake badinge enye indlela enhle iyamukeleke ebantwini beZimbabwe iyamukeleke emhlabeni wonke jikelele ukuthi kubuswe ilizwe ngendlela enhle ngoba nxa libuswa ngendlela enhle liyasebenza kwezepolitiki liyasebenza kwezenotho Kodwa konke khona lokho akusoze kwenzeke ngokuba ingqondo entsha kangiyiboni isiza.
Hello ke ngumnumzana efidlela Ncube ocubungula izombusazo bekhuluma igcinweni le Studio 7 ekwobulawayo. Umanispala wakobulawayo uthi isikhwama isiphathisa abaswelayo eseMayor's Christmas Cheer Fund siphumelele kakhulu saphathisa imuli ezedlula inkulungwane. Umnyaka lo isikhwama lesi siphuze ukusungulwa kodwa senelisa ukubuthelela imali edlula amadolazi inkulungwane ezilitshumi $10,000. Iningi lemali le yanikezwa inkampani ye 23 Investments kumbe TTI. Minyaka yonke idolobho lakobulawayo liphawula isikhwama lesi. Sixoxe lomsekeli kameya wedolobho umnumzana Edwin Ndlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yes Christmas Cheer Fund iphumelele okwamagama lonyaka izimuli eziyinkulungwane 1000 zenelise ukuthi zithole ama groceries ikanti kuphathise ikhampani ye 23 international TTI ekhangele ngokupaka kwezimoto edolobheni lakobulawayo iye phathise kakhulu imuli eziyinkulungwane zenelise ukuthi zitholeke ukudla ama groceries kobulawayo kube into enhle kakhulu umcimbi wakhona bathokoza kakhulu ogogo labokhulu ukuthi baphathiswe labo banelise ukuthi batholeke okokudla ngalesi sikhathi seholiday esiphakathi kwayo.
Ungakhuthazani izakhamizi ngesikhathi sona lesi sekhefule ikhisimusi siyasibone nxa iminyaka usuqala sekungani abantu bathwala nzima ukubhadala imithelo ikamanisipala lokunye ndinge kwezifunakalayo. Ungathini sicebiso bani ungasipha uzulu ngalesi sikhathi?
Isikhathi lesi ke sikiso abanengi isikhathi abajabula khona kodwa ke kuba lenkuthazo ke ngikhuthaza ke izakhamizi zakobulawayo ukuthi zinanzelele lanxa kuthokozwa kunjalo kwisikhathi esinzima ngokufanayo kwisikhathi esinzima kwisikhathi esibuhlungu kwisikhathi okwenzakala khona izingozi ezinengi yikho ke ngakhuthaza imuli yakobulawayo ukuthi yebo kambe bangabe bejabula bangabe bethokoza kodwa ke bananzelele kuthi laba bahamba ke madilini besenza lokho lokuyana bananzelele ukucinene ukuthi kuphele kuhle wachayise bahambe emakhaya emzini yabo ngoba kuyisikhathi sinzima kakhulu ikanti njalo uJanuary uyeza useduze lapho kuzadingakala khona ukuthi kubhadalwe amafizi abantwana ezikolo kuyadingakala ukuthi kubhadalwe amarenti abantu lapho abahlala khona kuqakathekile ukuthi abantu lanxa besebenzisa izimali besenzani kodwa bakhumbule ukuthi isikhathi esizayo kuzafunakala njalo ukuthi babhadalele abantwana ezikolo kuzafunakala ukuthi babhadalele izindawo abahlala kizo esingathi ngamarenti ikho-ke inkuthazo yokuthi lanxa nje kungaba lokuthokoza esikwenzayo ngalesi sikhathi kodwa sikwenze ngonanzelelo olukhulu sinanzelele lezi ngozi eziba khona labo bonke nje obunye ububi obutholakala kabantu nxa sebejabulise badlulisa amalawulo yebo kambe kasivaleli ukuthi abantu bathokoze kodwa ke kuqakathekile ukuthi kube lokunanzelela ngalesi sikhathi sibekwazi njalo lokuthi kule kusasa.
Umnumzana Edwin Dlovu ngumsekeli kaMeya wedolobho lakoBulawayo obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Izolo bekulilanga leKhisimusi elokuzalwa kukaJesu Kristu eliqakathekiswa ngabaningi eZimbabwe ukubalisa lalabo abangasomakholwa. Iningi lezizalwane zeZimbabwe sezihlala emazweni achiyeneyo ligibele laya ekhaya ukuyahlangana lezihlobo labangane. Kukanti baningi abangasukanga emazweni abahlala khona ngezizathu eziningi ezichiyeneyo. Sixoxele unkosazana Kathy Webhebhe osehlala kweleBotswana ukuze sizwe ukuthi belunjani usuku lekhisimusi khonale.
Linjani babagande labalaleli ngiyabingelela emsakazweni ngisithi happy Christmas nginifisela le prosperous new year hayi lapha eBotswana babagande abatswana ngabantu bokuthi iChristmas bayayiselebrate njengathi ekhaya eZimbabwe kodwa kuthiyana ngokuthi baqakathekisa kakhulu ukudlela emakhaya engingathi in the rural areas. Nxa kuyilesi sikhathi sibili emadorobheni kubohabroni kuyabe kuthule kuthe zwi. So kuthule nje kuthe zwi izulu liyana kunje babe sebehambile ngabantu abayayiselebrata kakhulu emakhaya. Kuyabe kusele labo abakuyikuthi kumbe bayasebenza abavalanga like amapholisa mhlawumbe labodokotela but imajority yabo hayi babe sebevalile besemakhaya ngabantu abathanda ukwenza izinto zesintu lokupheka ukudla kwesintu kukhona okunyaba kwenzayo okuthiwa ngamakhwaya othola kuhlatshelwa kugidwa khona ngale makhaya labo traditional dance babo bona laba imicimbicimbi so bayayiselebrata njengathi umehluko nje kuyikuthi hayi bayiselebrata ikakhulu in the rural areas compared to us. Thina ngale eZimbabwe uyathola ukuthi oseBulawayo yikho lokho bona bahamba ikakhulu emakhaya sibi.
Ubona bebanengi yini kweleBotswana khona ngapho abathakazelela leli langa leKhisimusi ngendlela efanayo lekhaya eZimbabwe.
IKhisimusi yona babagande iyaselebrethwa ngokufanayo bese kuyochiyana ke ukuthi umuntu uzuza okunganani empilweni yakhe ekhaya eZimbabwe khathesi. So kusenza nje ingani ayisajabulisi kangako kumbe akusakhanyi kangako ukuselebrate wayo ngenxa yakho nokuthi umkhonomi uyabuvele uphansi uthola ukuthi imine sibamfitshane abaningi babe beswela kungabe kusakhanya nje ukuselebrate kwayo kangako kodwa ke eBotswana ngenxa yokuthi umkhonomi uyancwebeka hayi kulo kukhanya sibili unxa kulilanga leKhisimusi kuyabe kukhanya le mamols nje nxa uhamba uyabona sekufakiwe Christmas trees le music le mashop nje kuyabe kukhanya nje ispirit sona siyana ukuthi sengise Christmas kuthi ukuthi ke sekumehluko usukhona apho ekuthini imkhonomi ayifanani abaningi ekhaya badonsa kanzima okwenza kungabe kusakhanya lanxa kulilanga leKhisimusi.
Lo ke ngonkosazana Kathy Webhebhe isizalane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Siphinde saxoxa lo mnumzana Mkhululi Sibanda odabuka eMatopo kodwa akakathesi ehlala kwele South Africa.
Ichisimu siyalapha msakazi ayichazi ngicho vela kusiyo bengikhangelele. Bengikhangelele ukuthi ngizobe ngisekhaya labantwana. So hayi akuchazi ngicho kodwa hayi siyabonga kuphela nje ukuthi ilanga lakho na silidlulisile nje sihlezi labazalwane lapha sikwetshisile labazalwane. Hayi kayichazi besikhangelele nje ukuthi sizabe sisekhaya. Kodwa ngenxa yezinye izimo nje asaphumelelanga ukuthi singahamba sesizobona esikhathini esizayo.
Nxa uqathanisa ikhisimusi yakhona ngapho eSouth Africa le ekhaya eZimbabwe ubona engcono ingeyiphi?
Uma ngiqhathanisa eyalapha leyasekhaya msakazi, hhayi yasekhaya ingcono kakhulu. Yasekhaya ingcono kakhulu ngoba uzabe uhlangana lezihlobo labangane elagcina nakudala. Ngoba esikhathini esiningi abanye baseBotswana, abanye bakhona ngapha e-America, abanye bako-England, lamanye amazwe nje. So ngale khaya sabe sihlangene sonke labo makhelwane labanye kubungcono bakhona lapha eSouth Africa. Ayi abantu abaningi bayabambile basekhaya njengamanje bahambile abaningi basekhaya. So umehluko yilowo njalo futhi ukudlulisa ikhisimusi langa ikhisimusi abantu abengekho eduzane, hayi akuchazi vele akuchazi. So hayi yasekhaya ingcono kakhulu, yasekhaya ingcono kakhulu.
Umbuzo wami wokugcina, na ungasitshela ukuthi impilo khona ngapho eSouth Africa uyibona njani, ikakhulu sikhangela ukubana lakho abantu sebekhala ukuthi hayi kungani akusahambi kahle sokuphosa kufana leZimbabwe kunjalo na?
Hayi impilo umsakazi ingcono eSouth Africa loba sokunzima kodwa kungcono kwafana leZimbabwe. EZimbabwe kunzima kakhulu ngoba ngitsho lo msebenzi wale abantu abasizakala ngayo lapha eSouth Africa eZimbabwe ayikho. Njalo futhi eZimbabwe imali yakhona hayi asiyo mali lokuyana okuholwa ngabantu basekhaya. Izinto zithengiswa ngedola leMelika esitolo kodwa abantu bahola ibhondi. So ngokunye kulokuyana kubonisa ukuthi ekhaya kunzima. Lapha eSouth Africa umuntu uyabesebenza ihola irandi, izinto zitholakala ngerandi esitolo. So ngokunye okwenza ukuthi noma kunzima lapha kodwa abantu bekhona ukuthi baphile. So hayi South Africa kusesengcono, yikho ubona abantu lokhu bezama ukuza la bezozama la belwisa ukuthi bebuye la bezozama la. Kodwa sithemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi lakithi kuzalunga, uNkulunkulu uzasizwela kulunga. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Mkhululi Sibanda odabuka eMatopo kodwa osehlala kwele South Africa. Okwamanje ke sizwe esivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthe esethula amazwi emtshadweni kamsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga lo Minio Thabo Baloyi ngempela sonto waveza ukuba uChiwenga engaba wayefohla uthango esalomkakhe uMary Chiwenga. Iphephandaba leChronicle lithi isikhumbuzo somhlabeleli wengoma zokholo uEric Moyo senziwe ngomgqibelo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair. UMoyo ukhangelelwe ukubekwa lamuhla. UMoyo wayengoweqembu leJoyous Celebration waqaleka wabhubha lapho bele gigi yedolobheni lePort Elizabeth kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hello, hello Africa. Hello. Hawo, sithanda thandi. Khisimusi omuhle, omnyaka omusha. Mina lonke ebalaleli abanandile abahle, labasakazi ukuthi asibathanda thandi. Sibonga. Ngiyalithanda lami, ngithanda njani? Ah, ngiyabonile lo, awulazulu ngithi la. No rains. Yakhisa bakithi, kumbe singena indlala, asokuchisa lokudlala bakithi. Siyabonga. Iphephe lapho likhona ezingozini, abanatayo ninathe kakhulu, inganathi kakhulu phela. Labachayelayo lihambe kakuhle emgwaqweni yethu le lama-potholes. Siyabonga ukugcinwa inkosi ngomoveni ngwenya edaluka lapha ngiyalithanda. Awuyi.
Siyabona baba Dube, salibonani baba. Linjani lonke labalandeli. Ngungwenya lo okhulumayo, ngikhuluma ngisehabru. Cela ukubingelela baba unkosikazi wami unamangweni, ngibingelele lo Brave. Sembengelela lo Absalom, sembengelela ama twins. Ngitheke lidlale kuhle isimo singathanda abantu babo.
Siyabonga Studio 7 sabengelela. Yazi ukukhuluma kwalo mgulu ukuthi ukuchabanga uyazwakala ukuthi une sibindi into ekhuluma ule themba sibili lokuthi kuri uyazi ukuthi une backup strong. Mayethi kona ubuso buka chamisa umnikazi wabo uchamisa savunyelwe ukuthi afusebenzi. Yena uzakuyekho yazi ukuyikhulamangaza yazi ukuthi drama edlalwa yilo mgulukudu lo. Angazi ukuthi ngicabanga ukuthi lalo bemkhulumela lo ukuthi wangiphugeni sokwazi wabaleka ngobebontu bakhulu bayizinto zokuyeleli. So hayi asazi sazolinda sibone ukuthi ngoba sifuna le face yomuntu ukuthi wayengasebenzise yakhe le ejekile engathi yilokhu zeni angathi ngengulube. Hayi asazi madoda, hayi ama-highcourt eZimbabwe lawezami lawo hayi kuzima zake thize ukuthi azothini. Siyabonga ngumasenga lapho kobulawa ephumule emajokini.
Ngiyalibingelela lonke kwa-Studio 7 ngisithele njani. Ngilifisela ikhisimusi enhle. Mina bengithanda ukubingelela, thanda ukubingelela umama osenkayi esigabeni sendikimbela onathiyeli. Ngisithi ngikufisela ikhisimusi enhle mama, bese ngithanda lokubingelela ingane yami uHappy More. Ngisithi udle kahle ikhisimusi ngane yami, ngiyakuthanda kakhulu kakhulu kakhulu. Bese ngisiya eBulawayo eMakhokhova ngibingelele udadewethu uNokuthula, uNokuthula Ndlovu. Ngisithi unjani dadewethu kunye lezingane zakho, sithi ngilithanda kakhulu. Ngiye eNsuza ngibingelele udadewethu uSibonile. Ngisithi kunjani emakhaya dadewethu, injani ikhisimusi, lidle kahle ikhisimusi loSibali lobabazala. Ngithi lidle kahle libe lekhisimusi enhle. Ngibingelele nabangane, ngisithi lidle kahle ikhisimusi lingene kahle nomnyaka omutsha. Lonke ngilifisela ikhisimusi elihle nomnyaka omutsha. Mina igama ngingu-Esther Ndlovu.
Studio 7 linjani ndawo zonke nasiyaphila. Ngingachitha isikhathi ngikhulume ngalo mama lo kuthiwa nguManare woTumbane. Mama lo into eyikhulumayo kodwa uyizwile kahle ukuthi uthini. Angicabangi kahle ukuthi ngumuntu umpelo right lo, ngoba amazwi akhe asimazwi owabonisayo ukuthi umuntu wakhona ukhulile kahle. Cabanga ukuthi iminyaka yakhe imthatha imphosele kumntwini olabo 15 years kumbe 10 years. Inkulumo yakhe ayibonisi ukuthi umuntu osehlangene kahle ngendlela okhuluma ngakhona. Abantu engathi bedubeka kangaka ayikhuluma into efana layona leyo. Into eyikhuluma yambona ukuthi uzizwile kahle, kumbukwa i-research asehleli phansi. Siyadubeka manje thina sisemazweni asithandi, yathi siyafisa ukuthi ngabe sihlala laphana. Into ekhona nje engayitsho ngaphandle kokuthi kususe yona izanu PF embusweni, akula nto ezayenziwa. Kumbe sibambaneni siyiZimbabwe, siphakame sibili. Abantu bengena emgwaqweni makufanele ungena emgwaqweni. Uma kuwukuthi kuyikufa abantu bafe ngendlela yokuthi sesidiniwe into esiyenziwa laphana. Wawubona kuphena ukuthiwa umuntu uyakhula wonke okhulayo ucabanga ukuthi abaleka ehlala kwelinye ilizwe, kungasiko ukuthi kuyikuthanda kuyikudubeka. Wemna ngake basutha labantu bakhe labo gawuli basutha le. So into ekhona kungenye indlela. So sicela ukuthi lawo mama lo asihloniphe kakhulu, asihloniphe kakhulu, asihloniphe.
Asakaze Studio 7 sanibonani, ngihlale phezu kwedaba ngingachitha isikhathi. Mina ngiyazibuza ukuthi abantu bezanu PF kanti bona baphila kuliphi ilizwe, ngoba ilizwe siyalibona lifila, ayikho into nje esisebenzayo laphana kulelalizwe yonke into ipile akulamgwaqo izibhedlela akulamithi amaticha waholi amapolisa waholi aholi kwezimali okuncane kodwa ukozwa abantu abazana uPF abafana nalomntwana omncane ukuthiwa ngumanari akhuluma lo dokotela lo okhulumayo ethi abantu beopposition bafeka ama adoption wabulawa umfundisi Masaya wafeka iadoption wabulawa uChitsunge wafeka iadoption sicela usihloniphe wena mntwana wena mawusidla dlana imali zezana uPF uthule ungazokukhuluma lo msangano okhulumayo uthi abantu bafeka ama adoption uzelwe kuphi uzelwe wakhulala kuphi wakhulela kwilipilizo ngoba izana uPF kudala ihlukumeza abantu and ungumndebele wena ungomunye wabantu abezana uPF eyasihlukumezayo kodwa uzokukhuluma udoti lo okhulumayo lo sicela uhloniphe amazimbabweni mawusidla imali zezana uPF udlana imali zezana uPF uthule umsindo ungakhuluma udoti lo okhulumayo
kustudio 7 kustudio 7 ati kwenzakalani kuCCC hayi TBC kudlalwa amadlwane straight bayibona le nto le abayenzayo le ukufaka abantu abarecallwe kumabaya elections is wrong bekubona sobala ukuthi uChabangu usebenzisana labantu bamakhodi labantu bezana bazi ukuthi vele sebeluzile before kungenwa kumarirani into eyenziwa yimuchamisa le alo mfana lo hayi is not a quality leader kalama leader quality nizwa abantu bemncoma bethu chamisa that is nonsense bantu abalandela iTribus liyamazi uTsangirai alike liliseli imzilo omufi uTsangirai ayindoda wayehlala emankobonkobo echaywa ethotywa amasiyayo weZimbabwe elwela iZimbabwe loku mfana kwenu loko uhlala usmart kungaphi ngaphi kuse kuzidlela butofotofo is not a leader can't go anywhere with uChamisa forget then izolitshela one thing maZimbabwe into elimele libe yazi uyazi ukuthi iZimbabwe ikhululeke izokhululwa ngama-born free abantu abazelwe after 1980 yibo abantu abazokhulula iZimbabwe hayi loku ngamaqhegu loku hayi forget ngabo
ngibuye futhi njalo ma-studio 7 siphawule kabanzi ngemithetho yakuleli lizwe leli ngoba vele sokusobala sokubonakala ukuthi imithetho abakhuluma ngayo laba bantu bezana siyona imithetho yokubusilizwe sokuyama extra spices ababafakayo so asiceli kodwa siyalitshela ukuthi le mithetho le kumele ibulawe ngangcono kuqalwe imithetho yokubusa ilizwe phansi kasha dani kube lokhu nje sihlukumezana elizweni lethu singabahlali singabantu abakuleli lizwe phela sesiphiliswa kwezigqila elizweni lapha so ngathi thina sizimpisi akusibona abantu lena abantu bezana ngathi yini abantu lapha emhlabeni thina esingekokuzana sizimpisi so lisiphilisa kanzima sicela ukuthi yonke le mithetho leyike ihlalwe phansi ikhanselwe kubunjwe imithetho yokubusa ilizwe ngoba wonke umuntu unelungelo nxa sikhuluma ngamalungelo sikhuluma ngenkululeko yomphakathi wonke hayi ukuthi uyombuso obusayo so lena selikuthethe la kwenza okwenu lasithatha thina engathi sizimpisi sizosifakela imithetho siphilisa kanzima kuleli lizwe siphila kile iminyaka emingaki hayi bo since labulala umnotho ufile kungenxa yenu bandlela ibusayo iminyaka eminingi kangaka umnotho ufele ezandleni zenu nanamhlanje lizitshela ukuthi lithuthukisa umnotho umnotho for how many years 100 years hayi bo hayi wabantoda sokunzima alekele namanga lokho lithi imithetho lingayisebenzisi yolifaka imithethweni okugungundwayo.
Bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lisithumele imilayezo engaphansi kwemizuzu emibili 2 minutes kumbe engaphansi ukuze senelise ukudlala yonke. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethulwa namhlanje. Iningi lithi umnyaka lo esiwugqiba kunsukwana ezilandelayo ubumubi kakhulu. umanisipala wedolobho lakobulawayo uthi isikhwama isiphathisa abaswelayo se-Mayor's Christmas Cheer Fund siphumelele kakhulu saphathisa imuli ezedlula inkulungwane. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibanini njalo kusasa sikhathi esinye, kodwa silazo ezinye ntambama ngo-half past 7.